Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNkwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile, inani labamncomayo lisithi ngumkhokheli oqotho liqhubeka liqansa.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapoti. Abantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababele ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezemithekisini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga, kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara, oyinhlanganiso ye Citizen Manifesto, umnumzana George Magoni, owe Center for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo, osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Kamuchirai Makura, owe Kotrad, lo umnumzana Farirai Kumbonzwanda, owe Rosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni le hunga hunga lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu usefuna ukungena izitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimota izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Jasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika. Njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka, amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar yimali yomhlaba ifunwa nguye wonke muntu emhlabeni. Ubususithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubususithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ekhegayo kule US dollar. Okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanomkhonomi omkhulu bazabuya bezodinga US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalo.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba kungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha emaNdebeleni sivele sisebenzisela iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimdola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe, thina ngapha emaNdebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili laba mathathu esitsho ukuthi kumele kwenjani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenele ukungena wafika watshintsha inkulumo. Okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidla thina khona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bona ababusayo. Akusoze kuphuma njalo kula nto ingenziwa as long as abantu bona laba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola nale.
Ukhuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasayilo foods. Ubona ingani lokhu khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona laba bantu. Akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisana isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizange incede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuye uzama ukuqala ibhakhosi asonto entsha, lokho kubuya lakho kuthiwa yisalo lokho silo whatever kuyini asonto entsha yibhakhosi sibuya ngelinye ibizo.
Alo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dayebengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu-0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe, lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakhansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lomnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezithakosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababe lobungcwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu eze-intelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuse nomhlaba. Abantwana abaningi asebenama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengoba uDabengwa ngabantu abaqhakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi usobala ukuthi umuntu njengoba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele sizitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuse yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho, abaqalisa baba khona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi, sifundise labantu bethu, sikufake lokhu ngesikhiwo kuthiwa we need the archive the correct history, ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo. Ngoba kathesi izane ibulele hatshi ilizwe kuphela, isibulele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Amayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hatshi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe katsha na imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ekuqaleni bengithe mina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke indaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP. Ukuba liqhawe leZimbabwe kwakhe kakulambuzo, akusobala kunjengendenduni kuflatine. Yikho-ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakoDabengwa. Njalo ngoba nje buswa ngumbuso owezikhali, kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubalisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuzwa njani, loba sukukhosele ejele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorabi. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye lo ke ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma final announcement yevoti, watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamchiya uChamisa ebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kutsho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Ye, kakhulu sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ePhalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele Mnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo edalela ePhalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke esizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle, linjani namhlanje? Siyabonga. Yazi zwile impela ukukhulunywa ngoba kuDabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayengcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila ade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayengcwatshe e-heroes ekhaya yabo le eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo? Kade bengamhloniphi esaphila, abazange bamenzele lutho, esebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa e-heroes ekha. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, lo moya wakhe uphumule kahle. Ngenxa yokuthi athi ungeke uphumule umoya wakhe esiyangcwatshelwa abantu akade vele bengamthandi esaphila, kusukela eyizwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angayithandi, angazange ayithande la esaphila. Njalo elokucwasa ukukhetha abantu ukuthi laba ngabezano laba abanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho, engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyabingelela ngalesi sikhathi kuStudio 7. Wakati nakho ntanda ukubona ngikhulume nje ngodaba lwe-Congress esanda kudlula le. Nengibonayo usenhliziyweni yami ukuthi kade simbona ngani ilizwe selisiyathutsha. Sisiya esikhathini esihle ngobana ezikumelelele besikukhangelele kukhanya sokuyenzakele ubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele so kufanele yenze umsebenzi ofanele iwenze ngobana ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondileyo njalo yinkokheli ekhangelelwe ngabantu njengoku ikhetha abakwenza abayenza khona so hayi ngibona ngani kuyanjabulisa ngibona ukukhanya phambili lapho siyakhona umnyama usufiphama bantu besusiba mlutshwane isiNdebele umnyama susiba mlutshwane so kulokuyikukhanya kule light phakathi komnyama futhi kunxasa kule light phakathi komnyama sungabona lapha laphana ukuthi into ziyangaphi wamabonelo wami njalo yikho engikubonayo mani lapha sesisiyakhona ngoba la madoda akhona sihlulikeza mthusi abantu asebehlonipha loku maphambi kwabantu ukuthi uthiwe izupo yi-50 cents ayiphilisi muntu iphilisi muntu lo fana nokuthi akula nto eyenziweyo ngakathi sabagadayo labo bangaki ngibona amakhombi lokhu esiwabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izupho liyinceda ngani uyahlala 4 hours umelela izupho uyesebenza ama-hours amangazi sugijima futhi ukuthi uyilindele uyenze iq ubambe iq futhi uyasebenza ama-hours amangazi 4 hours umelela ibhasi ufike usebenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi ngendaba ye-50 cents so abantu sebezikadela amakhombo lawa ama-$2 so a umntu azimanga kuhle la kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress yethu le yenziweyo hhayi mna ngibona ukukhanya ngibona ilayithi phambili ukuthi abantu asithembeni asithe siqineni ekuthembeni ukubana sokule layithi phambili amadoda asekhethiwe sukufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile napho
hhayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakatshele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hhayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hhayi kunzima abantu bagcina bengasadla isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba silokhu sisizwa amahungahunga okuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe yi-$50 ngoba manje uyidola hhayi sinzima isimo sakithi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisa Sibanda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo. I'm not alone. No bakunzima. Kuzime langawe. Umculo we-house music usukhathazile eMzansi. Ngaba kusemsakazweni endawonzo ukuzithokozisa. Kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela uNgolokudela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda eManomane eNkayi. Kuneza Pepe Nkulumane amaveni Nkulumane then ngayenza i-secondary eHlangabeza High School eNkayi elevu zami ngasemzingwane High School eSigodini i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yenelizwe lokuculakalana akwaziye kupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music iphinde ngibe khona naku hip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeatureshwe kuwo and kukade ke angikakhuphi ke mna i-album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noYasira Bells ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzwelihle mathe uzohambela esikolweni. Phela kukhona abamchaya ngaphakathi bamenza hoba lentuntu wathanda lomculo.
Abantu abanginspirishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspirishe kakhulu ngu-DJ Maporisa oyi-producer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes. Leo to Taimba. Leo to Tachesa. Namhla siza geta.
Uzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkayi owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA usikhathazile eMzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Bada.
Zwesta SA esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lobexoxa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo lamhlanje. Izakhamizi zedolobho isikhathi sesidliwe ngumangoye, angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho. Okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathesi ke litshone kahle, libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.